Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kusweni mthwakazi ngolwesine mhlaka 8 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Udubo lokusilela kwamagetsi luqhubeka lusiba lubi elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele iPretorial Guinea namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Theodore Biya Nguema, yena osebuse okwesikhathi eside ukwedlula abanye omongameli bamazwe emhlabeni wonke jikelele. Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup iyaqhubeka kusasa lapho amaqembu asekusigaba sama-quarter finals azancikilana khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubeka lusiba lubi elizweni. Inengi lithi kalithembi ukuthi uhulumende uzalulungisisa loluhlupho njengokutsho kwakhe ngolwesibili. Izakhamizi zikhala ngokulahlekelwa yikudla okonakalayo ngoba omaqandisa becitshile, kanti lamabhizimusi lawo akhala ngokulahlekelwa yinzuzo njengoba amanengi engasebenzi nxa amagetsi ecitshile. Amagetsi acitsha nsuku zonke kulezi nsuku abuye okwamahola ambalwa kuphela. Usenekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Well, umumo wamagesi mobi usesimene esibi. Ngikhuluma kanje kathesi kulumgaga wenketha 9 kuwa 25 laba engihlala khona. Ngiphume ekuseni ngama past 5 ngisiye emsebenzini. Ngachiya amagesi engekho. Lakhathesi ngikhuluma kanjalo ke engekho. Siyashaya ihora lika 9 la kusihlwa. So uyufakazi bokuthi indaba yamagesi nzima. Abantu abaningi kathesi ngakusiya kukhisimusi bazama ukulungiselela, bazama ukuqoka kuthi imali bakhokhe lezi nto bafake efrijini. Zonke lezo zinto sikhuluma kanje nje sezonakele. Sokuthi abantu sebelahla. Kuthi abamabhizinisi ngokufanayo balezi nto zabo ezihlala emafrijini ezithengiswayo, ezithengiselwa uZulu. Yebo kambe bakhona abanye abazamayo ukuthi babe lamasola babe lani, kodwa hhayi akuncedisi kangako abantu abamasola balitshwane. Abakuzamayo kulokuncedisa abantu ngamagasi. Yiyo mbono ngathi maningi lapha ezindlini. Kodwa kunjalo phela singakhohlwa ukuthi imali ayiyahlupha, ngoba nxa sikhuluma ngegas sesikhuluma ngemali extra file umuntu ayikhuphe kukanti njalo vele ube bhadele imali yamagesi. Lezisebenzi kukhanya ungathi emakhampanini nxa kungelazesa kungela magesi amakhampani amanye athi kuvalwe okwaleso sikhathi abantu babuyele ezindlu babahlale babe emsebenzini, kodwa amanye amakhampani agcinengasababhadale kwaleyo ma-hours athi bewahlezi kungela magesi. Siyananzela ukuthi abantu vele labana sebezahola imali engatsho lutho. Vele yona imali abayiholayo ingaphansi kwale mali yabantu abadubekileyo ukuthi ayi-poverty at home line.
Sinzwile uhulumende esithi ulamaqhinga athile azawasebenzisa ukuthi aqedele lolu hlupho. Bayathemba yini abantu lamaqhinga?
Siyezwa uhulumende lapha ekhuluma, iziphathamandla zikhuluma ukuthi kule mzamo abalayo bayatsho futhi ukuthi bakhangele ukuthi kwakhiwe ama-station amaningi awokuthi kusebenze amagetsi lawa asebenzisa ilanga esingathi ngamasola. Bese besitsho futhi ukuthi kube le mzamo yokuthi izindlu lapho kuhlala khona abantu ziphume ukuthi zithatha ukuthi zidle amagesi lawa agayiwayo kubo Khariba kubo Wange, kodwa zidle kulawo awelanga. Kuyinkulumo ezwakala iyinkulumo enhle endlebeni zomuntu. Abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi izithembiso zikahulumende vele zihlala zikhona emaphepheni kodwa zigcwaliswa. Ngokunjalo ke futhi sibuye sithi nandi vele uhulumende usengakhuluma ngakho njani kathesi kulo hlupho. uhulumende wabantu sikhangele ngavele ukuthi wakunanzelele emuva ngalokuthi sizafika kulesi sigaba nxa enguhulumende onakekelayo, uhulumende olabantu abasebenzayo, olengcitsheza aziyo ezikwenzayo. Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Lens Association, siba lamahlangano ethile, sibabiza ukuthi abantu sixoxane lapho, sibiza ama-service providers abezisa labo bengabaye bakhona. Kodwa sikunanzeke ukuthi abantu bezisa abalohlupho lokuthi imihlangano eminingi ababuyi, ye bayabuya gqoqo kulimhlangano leyana. So-ke njengoba vele ungathi khathesi kushubile kunje, ngibona ngathi kuzaba nzima ukuthi sibili sibabone bekuye emhlanganweni. Ngabe sifisa ukuthi nga sibize imhlangano ke bebuye bezochasela abantu kanti vele uhlupho olungaba sisa kula muntu owaziyo. Eziye inkulumo kuthiwa kulamanzi e-Caribbean okubayela konke lokhu. Inkulumo zakhona ziningi, kodwa lanxa kunjalo asidinwanga, sizaqhubeka sibabiza ukuthi bachasisele abantu ukuthi sizwe ukuthi kanti uhlupho vele lona lunga.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU, njalo ungumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Equatorial Guinea namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Theodore Obiang Nguema Basango ukuthi eqhubeke engumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwedlula. Ungwema usebuse okweminyaka engamashumi amane lantathu 43. Njalo phakathi kwabakhokheli bonke abaphilayo nguye osebuse okwesikhathi eside ukwedlula bonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Nguema wangena embusweni ngo-1979 kanti usele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyangalombili 80. Esuka kwele Equatorial Guinea, umongameli Mnangagwa uzadlulela kwele Angola kusasa emhlanganweni we-Organization of African Pacific Caribbean Summit. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umongameli Mnangagwa udlalisa imali ngengwendo ezingapheliyo njengomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uthi njalo endaweni yokuthi avakatshe, uMnangagwa kumele ehlale phansi adinge indlela zokulungisisa udaba lokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Ekubona lapha mfowethu ukuthi nga lapha uMnza Mnangagwa ethatha isikhundla sikaumnyeki Robert Mugabe, wathi yena uza kwenza izinto ezithiyeniyo lalezi ezazisenziwa ngubaba uMugabe. Into yokuqala yayivele ihlupha lapha elizweni ukuthi ubaba uMugabe wayehlala esendegeni phapha ihamba isiya kuni zonke nje zonke indawo lapha ayebizwa khona kungenani lutho ezingelazitheli ezibebi ezibuya elizweni lethu. So khanike okwakhathesi umnza Mnangagwa senguyo sihamba ukwedlule kwafunga uMugabe lapha aqonde khona lapha esiyabona laba abajotshwayo labo ilizwe lakhona vele akulalinto abangasinika lona kumbe sezinisela bona okwezikhwama zabo. Into zakhona ezihambelwayo asiyozinto eziletha izithelo kwizwe weZimbabwe.
Uthi wena akuqondanga ukuthi umongameli aphume elizweni evakatsha ngesikhathi kulo dubo lwamagetsi esilela kangaka elizweni. Siyake sibone abanye omongameli nxa bethe baphuma kwaba lenkinga enkulu bayaphenduka emazweni abo. Kukhona ongakuxwayisa yena ubaba uMnangagwa khonapho?
Iqiniso ukuthi nxa umuzi ubhebha nxa kule nkinga emuzini, ubaba womuzi kasuke asukume esiya etshwaleni kumbe esiyavakatsha, ngoba sokutshengisela ukuthi uya wakhona bebe yananzi ishutheko ezenzi emzi. Abanye engongameli kwakhulu into yamagetsi le, into yamagetsi ihlupha ngokuthi yena ubaba uMnangagwa nguye wayethembisa emkhankasweni laphana ngo-2018 kunezibhakane ezinkulu eziningi lapho ethi khona uzaletha amagetsi emakhale lemadolobheni
Suka lapho uMnangagwa uza kuya komunye umhlangano kwele Angola owe African Caribbean and Pacific States. Uqakatheke kanganani lo mhlangano?
Ukuthi ngathi lapho uMnangagwa uya ekhisibaliza kusonke indawo lekhona khona lekhathi lethu. Umhlangano lo ukugetha lokho okwedini lokho vele akusiki lethu lapha eZimbabwe. I-Africa Caribbean umhlangano wakhona vele akuncedi lutho. Naye kumbe kuthiwa khona uqonda lelo mhlangano ekhomuni yethu nje singathi isade kumbe i-EU. Lapho umhlangana khona mfowethu, umhlangana khona abayama akuncedi lutho. Akulanto esingathi impilo ezithele singazizwa khona. Ngena ngathi mina yakho imkhulweni nje umongameli wethu ucede isikhathi sakhe udlalise imali eZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Amalunga ebandla le-TCCC asedale lePhalamende athi akazisoli ngokuthatha imali yezinkulungwane ezingamashumi amane zamadola eMelika. I-$40,000 kuhulumende ilunga ngalinye ngoba limali kuyizikwelete azazibhadala. Abe-TCCC laba bethule amazwi la izolo kulandela ukuchothozwa kwabo ngomkhokheli webandla labo uMnumzana Nelson Chamisa kanye loZulu Makhaza. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Bekhuluma emhlanganweni lenhlathi lezindaba. Amalunga edale lePhalamende awe-CCC bathi loba nje uZulu ebasola ngokwamukela limali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo limali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edale lePhalamende awe-CCC uNkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha limali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama citizens nxa isithi imali wangomela ngasiyithathe njengama MPs. Kodwa ke ukuthi la abakwazi ukuthi imali yangkhona yavelela ngathi. Okusenza sivumelane ukuthi asizange sisabatshela ama citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani. Lesihlangana lakho njengama MPs
uqhubeka esithi kuningi abakhala ngakho edayile ePhalamende ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo ePhalamende ukuze babhadale imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Sinahlalela bophansi sayenza ikoka sibasicathethe imali yasiyiphiwanga yizana. Imali yavela ku-supplementary budget. Number 2, imali le sithethe as a private loan. Aso mali, imali ofanele sibhadale isiya ku-housing, asihlale emahoteleni. Number 3, sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi pay back the money.
Umeli wenkulumane edale ePhalamende uMnumzana Kucacaphulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela ezicintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba ngu-MP amele abantu ngokugcweleyo. Zikhona izinto kumele abe lazo. Number 1, nxa eseHarare la kumele abe le-ofisi, abe nomuntu osebenza e-ofisini oyabe ebhala amaripoti akhe esezane ecollector ama-act of parliament lawana ewafaka lapha. Esithi ukhona ngu-MP ilokuzeni i-agenda yanamhlanje nazo. I-act of parliament ekhona nansi amendment esibuyile, asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje. Suke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele kube le-ofisi. Kathesi ngine-ofisi ngilayo, ngiyaye ngirentile ikhona ne-furniture yami ngazidekela ngazifakela.
Kodwa uMnumzana Witness Dube owebandla lethi MDCT uthi abameli be-CCC kabakhulume iqiniso esithi kusobala ukuba lokho abakuchoyo lokukhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga ukuthi kube indlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa ke yilaba abanye bethu abayebandla esikilabo abaphikisayo abe Triple C.
Khulu edale eParliament umnumzana Kenneth Chokuda walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ukuphiwa kwabameli bedale eParliament imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi usekhudazwe ukuthi anikeze abantu bokuza abalemuli lezizalwane zakulelo lizwe amaphepha okuhlala lokusebenza kungela migoqo eminengi. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Ikomishini ebona ukulotshwa kwesisekelo esitsha kule Botswana yethule ugwalo lwayo kumangameli Masisi evikini esanda kudlula. Ugwalo lolu lumumethe imbono kaZulu eyebi imqoka njalo okukhuthazwa ukuthi umangameli Masisi abone ukuthi iyangena kusisekelo sombuso esitsha. Kundaba ezingajabulisa abeZimbabwe ikakhulu abathethe kumbe abendele kule Botswana, ikomishini ithi kumele baphiwe amaphepha okuhlala elizweni awe-citizenship ngokuphangisa. Umnumzana Stanley Ncube yena oseleminyaka ehlala lemuli yakhe kule Botswana yamukela imizamo yokuthi abafana laye baphathiswe.
Sikhangela ukuthi upresident uzathatha lo umpiko lesixwayiso lesi akusebenze masinya anduba lati sikwanise ukuthi sisebenze. Ngoba lokho esilapha siloko esilamaphepha asivumela ukuhlala nje kodwa singakwanisa ukusebenzela imuli zethu.
Ngaphansi komthetho khona abokuza abasebenzisa amaphepha okuhlala elizweni bengaphansi komkabo abavunyelwa ukusebenza. Umzana Dumezweni Ncube ohlala eHabron uthi inyathela elikhona selithiwe isikhathi kulesidingo sokuthi imbono yecommission ilandelwe.
Ya hayi, indaba esizamukelayo sibili nesihle. Abantu baphandle abathitha abafazi balapha eBotswana sebezenelisa ukuthi bethole izithupho zalapha. Lokhu kuyavulela amasango ukuthi senelisa ukuthola imisebenzi, senelisa ukuvula ama-bank account, senelisa ukuqalisa amabhizimusi ethu. Kudala nje ukungakwazi kwenza njalo uma uthethe ufazwa lapho uphi permit ukuthi permit yangkhona ayikuniki ma privileges ukuthi ukwanise ukuthola umsebenzi.
Ukuzama ukwesula imigoqo ekhona ngokungena kwabantu bokuza kwele Botswana kuyehlukene lamanyathela athathwa amazwe afana neSouth Africa wona asevala amasango. Umnumzana Nqabutho Mabena wenhlanganiso yeZimbabwe Community kwele South Africa uthi kuyancomeka okwenziwa yiBotswana.
Lokho kuyinto enhle kakhulu esiyamukelayo ngoba kuyahlupha ukuthi nxa uchade umuntu ongumTswana uthole usuthwele nzima ukuthi lihlale lonke ngesizathu sokuthi kawula permit. Lokho siyakwamukela kakhulu okwenziwa yicommission yepresidential commission eBotswana into enhle sibachayela ihlombe. Sifisa ukuthi indlu yesishayamthetho eBotswana ikuvume lokho kube ngumthetho okhona.
Mabena uthi eSouth Africa lona elithi abantu bokuza abatshatile ezalwane zakulelo lizwe akumelanga bethole i-citizenship lingafunda okuningi kokwenziwa yiBotswana.
Lapho iSouth Africa esisithi yona nxa uchade umSouth African kakumelanga uthole i-permit kumbe ithole i-citizenship. Sibona iBotswana yenza kuhle kakhulu ngalowo mthetho okhona njalo futhi sithemba ukuthi asowo mthetho ozowenza ukuthi abantu bangawuhloniphi esingathi ngolwasemzini bawu abuse ngokuthi bese kuthengiswa ama marriage certificate ade sikubona kusenziwa eSouth Africa. Sithemba ukuthi abantu abachada kuyabe kungumjado oqotho.
Ukuswela amaphepha kwabokuza abachadela beBotswana basithola besele bengaphandle abanye bebuyiselwa emuva ngenxa yokuthi abala maphepha aqondileyo awuhlala kuleli lizwe. Ikomishini eyaphenjwa umongameli Masisi ngompalakazi nyakinye ithethe phose umnyaka ihamba ilizwe lonke ithapha umbono kaZulu phezu kokugcizelelwa kwesisekelo sombuso. Isekelo sombuso seBotswana asikaze siguqule lokhe ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka 1966. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 is a Havron Gwene Botswana.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZimlife ithi umanje utafazwa miti walile izolo ukuzisusa ekuthethweni kwecala lokutshotshozela udlakela eletheswa umeli wezengeza North etalele parliamente njalo eli eyisiphathamandla sebandla le-TRCC umnumzana Job Sikhala yena osedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe eChikurubi Maximum Prison. I-Chronicle ithi uhulumende usexwayise abazali ukuthi bengakhathazeki ngendawo zabafundi abaya ku-Form 1 ngomnyaka ozayo ngoba kule ndawo ezaneleyo ezikolo. Lombiko uza ngesikhathi abazali abaningi bephakathi kokudingela abantwababo indawo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngozibandlela. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba abongi esibhedlela seMatateyi koBulawayo sebekhalale umsebenzi bekhonona ngokubhadalwa imali yebonus engamadola alitshumi kuphela, i-$10 umongi ngamunye. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 umsakazi olohlonzi umsakazo olendaba ezimqotho. Ngiyalibulisa lonke basakazi kunye labalaleli be Studio 7. Ngithi hey, sokunzima naso izano isivukubhova. Sivukubhova emaruzeva sichinga kodwa nithatch. Bantwana beZimbabwe masibapha mahle lingethuki kakhulu ngoba ubalothi zabe uyabuwedwa zwi ngena wedwa wenze okufaneleyo ukuze ukwanise ukulwisa lesi sitha ngaphandle kubana ube wedwa ubalothi wenze okufaneleyo asingeke sasinqoba lesi sitha ngoba sebesebenza udlakela olukhulu. MaZimbabwe singethuki kakhulu. Ngiyabonga isilo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani bahlakazi nabalaleli. Hayi, ngigama nami ngufortune biyalana ngasekwanda. Ngithe nje nami ngilibingelele. Hayi, mina kahle kahle nje ngiphala ngabantu basemapulazini, abasemapulazini, abantu abamnyama abasemapulazini ngapha ngaseZimbabwe. Hayi, akungcono baphuma kula benefit abayenzayo, babhizi bafuyana ney'nkomo. Akucace nokuthini kwenzakalayo. Hayi, akula benefit abayenzayo abantwaneni baseZimbabwe. Abantwana baseZimbabwe bagcwele umhlaba wonke lowu nje ngimaZimbabwe kuphela. Kodwa kuthiwa kula bantu abahlale emapulazini akulanto abayenzayo, abangenisa imali. Hayi, kungcono baphume laba bantu kungene kwelungu, kwelungu bangcono.
Ngiyalibingelela ngomusa langothando lukaThixo langomsebenzi ebesiphathela wona. Hayi, kwalamhlanje ngithanda ukukhuthaza kwibandla lami endithandayo. Ndiza kuthanda ukukhuthaza nge-TRCC lokhu lami ngumlandeli wayo. Ngingumlandeli we-TRCC ngikhuluma ngithanda ukukhuthaza abaphathi lama-MPs layo uPresident wethu Chamisa ukuthi ngesigaba sabo lesade besikhuluma okwemali abayani wama-MP nentibandla leli kalibambane kungabi lokukhuthakhuthana nje ngemali eyenzakele ngoba usathana ngasuka besengena ibandla lidilike. Lokhu siyazi ukuthi nxa sofika esikhathini esinjengalesi esokhetho amabandla adilike eminyakeni yonke nje kuhlala kusenzakala. Okwami nje kwalamhlanje kubakhuthaza ukuthi kababambane kwapha indlela ababambane ngayo, kababambane bengalaleli inkulumo eziphuma kwamanye amabandla ngabo. Ngisithi ma-TRCC bambana nani kuze kuyofika isikhathi sokhetho ukuze sikwanise esikubophileyo lesikufisayo ukuthi kwenzakale. Qinaneni ngokubambana, lingavumeli umoya ungangena kini ulehlukanise. Langabakhathi esikhunywa ngezimali, imali lezi izovele zidabula amabandla kusenzakalayo. So zamani ukuthi libambane, lingadonselani futhi ngakho. Ngikhulumisane kuhle laye umongameli wethu Chamisa laye alalele ngizwisisane konke nje. Isisicelo mina engilaso kini ngoba inkulumo zingaphuma ngale ziyazivela lezinye zivela lezinye zivela. Kodwa kusala lina bambanani siqhube sikuqhubayo kuze kuyefika ukhetho.
Studio 7 ndinjani lonke labalaleli. Hayi, siyabonga umsebenzi wenu omuhle, siyabonga umsebenzi wenu omuhle eliwenzela wona njengabantu beZimbabwe. abantu bakithi inkinga esilayo kungabambani. Ungabambani vele ikusifake lapho esikhona namhlanje. Ngoba abanye abantu namhlanje babona ngani ukuvota into engelancedo ukuchitha isikhathi. Konke lokhu yana imisebenzi yamakhehla lalezalukazi zezanu abasebenza ukudivide abantu baqinisekisa ukuthi abantu bezebona ngani ukuvota into engelancedo. Kulokhu kungabambani nje lokuthi baqinisekisa ukuthi abantu bezimbabwe bengaboni ukuthi basebenzisa ziphi indlela ukuba divider lokudestroy ama-opposition party. Ngoba le opposition party esizama ukuthi ifuna ukukhulula abantu lobugqila abangaba bakibo bayadestroya beyibulale bayicobodise njengoba babesitsho. So yinto eyenzakalayo abayisebenzisayo abantu bezimbabwe ngababambane ngabe siyabambana besizazikhipha kule nkinga lekhona. Ngoba kulamunye umuntu awusuze kwehla uJesu ezulwini azosikhulula kule nkinga esikuyo. Lokho ngabantu kwezani ukusebenzisa ilokhu zinicebo nalelo ukudivide abantu kuphela ukuthi behlale bedivideni.
Studio 7, solibona ndinjani ngaphuha ngesonami lona. Okay, no, siyabonga kakhulu ukuthi lesivumela ukuthi sifake imbono yethu singathukani, njalo si-interacte singathukani noma singathethisani, singelakho ukuthukuthelelana. Okay, siyabonga kuleyo ndawo. Indaba yami kulena umfowethu, khona umfowethu engingamuzi ngathi uyaphendulakana. Masithi umthwakazi awuqoqekanga kungoba umthwakazi awuzazi ukuthi uqondeni noma uqondephi. Umthwakazi ngabantu abathukuthele kakhulu, bathukuthele banamathumba angakhanywanga. Yebo, siyazi kusuke laphi lokho noma kuvelaphi, kodwa eqinisweni izwe ngeke ulibuse uthukuthele, izwe ngeke ulibuse ulenzondo. Singakhohlwa ukuthi inzondo leyo yenza kube khona kwabakhona umbhuqazwe lona owabakhona, umbhuqazwe wegugrawundi kwakuyuba kukhona abantu abalenzondo. Inzondo yobandlululo cabanga ukuthi ayila indawo phakathi kwabantu, especially sizizalwane zeZimbabwe, ukuthi sibe sikhomba abantu sithi bangamashona labo besikhomba bethi amaNdebele noma amaNdere. Akuphakamisi isizwe, akusizi muntu, akusizi, akunasizo. Mina ngicabanga ukuthi kungcono ukubambana, kungcono ukwenza inqubekela phambili.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi umanyano we-ECOWAS usuvumelene ukubumba ibutho lokulondoloza ukuthula emhlubulweni ongentshonalanga kwezwekazi le-Afrika kanye lasemazweni lapho kuyabe kugenqulwe khona uhulumende kulumango. Umsakazo omunye uthi njalo amapholisa ngenyakatho yakwele Nigeria aphakathi kokuthungatha izidlova ezidubule zabulala abantu abayisithupha abagoqela amapholisa amane labantu makhaza ababili. Sizigqibe ngezemidlalo. Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup iyaqhubeka kusasa lapho amaqembu asekusigaba sama-quarter finals azanqikilana khona. Iqembu leBrazil lizadlala leCroatia kuthi iNetherlands yona ibhuqane leArgentina. Ngomgqibelo iqembu leEngland lizadlala leFrance okuyilo eliphethe inkezo yeWorld Cup okwamanje. IPortugal izaphuqana leMorocco. IMorocco yilo lodwa ilizwe lasezwe kazi leAfrika eselisele kumidlalo yeWorld Cup. IMorocco ingene kuma-quarter finals ngolwesibili ngemva kokunqoba iSpain nge-3-0. Umdlalo lo ukuphelezi mutshikilo panqa 0-0 wasokushaywa imbekwa yama-penalty shootouts. Imidlalo yama-semifinal izadlalwa ngolwesibili langolwesithathu ngeviki ezayo ukuthi ifinal yona idlalwe mhlaka 18. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowafast survey na asibeni sonke kweze kusteni njalo kusasa ngowafast 6. Zinalangu ndimintunga milinkomo mukwezwakanaka makamu wako.